Kuyinto enhle kakhulu lokho okukhulunywa United Nations ngokuba nxa isikhulumile yafaka izwi kuyaphakamisa isithunzi salo ongasekho emhlabeni isithunzi sekhesi yakhona siyayidinga iAfrican Union siyayidinga iSADC ukuthi layo ikhulume siyawadinga wonke amazwe omhlaba ukuthi akhulume ngalokho okwenzakala eZimbabwe ukunyamalaliswa kwabantu ukutshaywa kwabantu ukwethuselwa kwabantu ukungahlonitshwa kwamalungelo abantu ukungahlonitshwa komthetho weZimbabwe ukungahlonitshwa kweconstitution yeZimbabwe bonke siyabadinga bakhulume ukuze kulungiswe ngendlela efaneleyo ngakho ke lokho kwenziwe United Nations kuyinto enhle kakhulu esiyidinga kakhulu ukuthi yenzwe yibo bonke
sikhangela ukuthi kube lokuthunjwa kwabantu abagoqela uChidakwa uNgazi Wore labanye abebandla eliphikisayo kungazange kube lophenyo olube lempumela ekhanyayo lapha libona sengathi kulo phenyo oluqhubekela phambili kumbe hayi
ukunyamalaliswa kwabantu ukuthunjwa kwabantu asonto entsha iqale ngo-1980 sile 43 years isenzeka yebo namhlanje sesikwazi ukuthi njengalokhu sile social media njengalokhu abantu sebexhumene kalula ngemibiko sekulula ukuthi abantu bacabanga ukuthi esikubona namhlanje ukunyamalaliswa kwabantu ukutshawa kwabantu ukurigwa kwama-election ukwethuselwa kwabantu yinto entsha hayi indala lento le lokhu isuke sithola uzibuse ngakho ke kuyadingeka ukuthi sonke sizwisise ukuthi isuka khona le kudala iyadingeka ukuthi siphundwe le mpande zayo sezangena zatshona phansi lezi mpande kudala kuphilwa ngalendlela badla ngakho laba basezihlalweni baphila ngakho ngokuba ikho kubagcina besembusweni ngakho kakululu ukuthi bakulungise lokho kanti kuyinto ebasebenzelayo ngakho kumele ukuthi kuze kususwe khona lokho abakuvunayo ngokulimala kwabantu ngokuhlukunyezwa kwabantu kuze lento igcine iphelile
njengabamela amalungelo oluntu kuyini okudingakalayo okufanele kwenziwe eZimbabwe ukuze kuqedwe udubo lolu
thina abalwela amalungelo abantu into esiyikhuthazayo ukuthi kuhlonitshwe iconstitution yeZimbabwe ingahlonitshwa nje iconstitution lezivumelwano zomhlaba ezamalungelo iZimbabwe yazisayinayo le fanele izisayine lokhe ingakavumelani lazo ezinjengabo convention against torture ukwenza khona lokho kungalandelwa imithetho yomhlaba kulandelwe imithetho yeZimbabwe siyihloniphe sonke akuzaphela ukunyamalala kwabantu kuzaphela ukwethuselwa kwabantu lo khetho luzaba ngolukhululekileyo imithetho izahlonitshwa iconstitution lelizwe lizathuthuka kube lemisebenzi kube lentuthuko yonke lesidingayo ngokuba okwenza ilizwe lethu lingathuthuki kungoba ipolitiki yethu kayimanga kahle ukuze lithuthuke ilizwe kumele simise kahle ipolitiki ukuze ipolitiki ime kahle kumele igcile empandeni zokuhlonitshwa komthetho zokuhlonitshwa kwentando yoluntu zokuvota ngendlela ekhululekileyo.